Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 25 enhlolanja 2017 ngo Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje lokhu kulokufuthelana phakathi kwezizalwane zakwele South Africa labo kuza
bebe laba bebe tsomile hamba ngaphathe ngizina into ezinjalo lawo lawo bathwele lokho abakuthwele so besikwaniswa ngamaphoyisa okutshengisa ukuthi nxa abantu befunukulana nendlela lena bezihlukaniswa belanyuka lokhu labo ungaphelanga so lapha bazohlangana khona kusidulu kafuku.
Iningi liphikisa ucwaningo olwenziwe inhlanganiso yakwele Switzerland oluthi idolobho lakobulawayo yilo eliphansi kulawo wonke awezwekazi le-Afrika.
Kodwa akhala amazwe amaningi e-Afrika lakhona apha eZimbabwe ahamba ukuharara mazakhona anakheshi.
Inkampani ebithatha izikwelede zikamanisipala weHarare isisusiwe ngemva kokwetheswa icala lokungasebenzi kahle loZulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lokhu kulokufuthelana phakathi kwabo kuza lezizalwane zakwele South Africa kulandela udlakela lwayizolo kwezinye indawo zeSouth Africa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Kesha Sejesi Manampofu ohlala edolobheni lePretoria lapho okuqhamuke kona udlakela izolo.
Ya, udlakela ngathi lona kaluphelanga ngoba ma edembeke amapicture bevele town ePitoli bekujengisa ukuthi kube lokufuthelana okukhulu phakathi kwabantu abavela phandle abamabhizinisi amaSomali namaPakistan kwelinye isayidi ama-South Africans la be-demonstrator. So amaphosa acina engena phakathi kwabo ebehlukanisa okokuthi laba bebethomile ngapha ngaphathe ngizitina into ezinjalo lawo lawo bathwele lokho abakuthweleyo so besihlukaniswa ngamaphosa okutshengisa ukuthi nxa abantu befuna ukulanga nendlela lena bezehlukaniswa belanyuka umsindo khona abungaphelanga shouthi lapha bazohlangana khona kusidulu kafuku.
Kusho ukuthi labo abokuza bayaphindisela ababaleke esaye sikubone kusenzakala kwesinye isikhathi.
Hayi, bathe kathi sebezimisele ngabe somali abathe bazimisele ukuthi mabesifa akungcono bafe ngoba bathi batshontshelwa impahla zabo bahlala besikhathi sonke behlukunyezwa abavikelwa so sebesithi kathi bebebekaningi bebewuthengisile bathe kathi isikhathi sesifike sokuthi bazivikele bevele bekhanya ngendlela ethi bemi ngayo hayi bebebaningi bekhanya ukuthi bazimisele ngoba even la kuqala umsindo oqale khona uqala ePretoria West last weekend bakhuluma bathi ama-South Africans mayifuna impi ababatshele bazimisele babalindele so kubonakele sobala namhla ukuthi hhayi akusela nto abayisabayo bathi bona ngangcono bafi ma besifa akusela pha abangakhona ngoba abenza into embi banika abantu umsebenzi banika abantu ukudla benza yonke into abayenzayo kodwa kula mntu obongayo ngaleso senza abasenza wona.
AbeZimbabwe bona-ke bayesaba yini njalo kukhona yini okukhanya kungenzakala kwimi?
AbeZimbabwe ngathi kakhulu indaba yalamhla zange babe phakathi kwayo zange babonakala ukuthi bami kuphi abantu beZimbabwe zange babe khona basheshe babaleka ngoba ungathi kwaba lezinqola lezinqola ezinye nje ezingadi ngamakharavan lezi abathengisela khona ukudla bethengisela ekuseni khona lapho abantu abevele ePretoria West bathe mafe beyangena etown bathiwe inqola njana bazijokula zonke ngokuthi zibona kwami ngibona ngalezi abantu beZimbabwe babaleke bazishiya so ukuthi tibona bajengisa ukuthi balokwesaba baseshe babaleka azange babonakala ukuthi bakuphi total babonakala ngoba even noma ama-South Africans ma ekhuluma abazange bathinte abantu beZimbabwe kakhulu bakhuluma ngokuthi umleader foreigner or amaSomali ama-Pakistan or abantu bemalayo iZimbabwe azange bakhuluma ngayo kakhulu angazi ukuthi kulo kukhona yini okunye okwenzakala esingakuboniyo labantu beZimbabwe sazi kuzovela.
Hello-ke ngumnumzana Kesha Sejesi Manampofu isizalwane seZimbabwe esihlala ePretoria kwele South Africa obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eSouth Africa. Iningi liphikisa ucwaningo olwenziwe inhlanganiso yakwele Switzerland oluthi idolobho lakobulawayo yilo eliphansi kulawo wonke awezwekazi le-Africa. Lolu cwaningo olwethulwe inhlanganiso ethiwa Ecole Polytechnique Federal de Lausanne luthi idolobho lakobulawayo yilo elilemigwaqo emibi, imisebenzi ephansi lakho konke okwenza libe lidolobho elingelasisindo. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ngalolu daba.
Well, okokuqala engakutsho ukuthi leso statement kumbe leyo report ingabe ingxenye ingachaya eqinisweni ngoba ungananzelela iBulawayo ungakhangela in terms of ngizaqalisa ngendaba yamanzi. Amanzi ethu ayaziwa ukuthi ungakhayela eAfrica yiwo amanzi odla nxa uwanatha is the cleanest water, amanzi ahlanzekileyo owanatha from the table ungabi le problem. Kodwa ungakhayela amazwe amaningi e-Afrika lakhona apha eZimbabwe uhamba kubo Harare amanzi akhona anatheshi. Suke lapho singene ku-service delivery ungakhangela uyehambe emazweni anjengaku-hydrobe njengabo-Joburg ungene ngapha bona beZimbabwe ungene eHarare amanye amadolobha esihlawa eZimbabwe lapho. Uzananzela izibu zathela kuleba le nqabanqaba ezingavuthwayo. Kodwa kobulawa ungakhanya izinto zakhona ziyabuthwa yonke ihamba kuhle. Singene ku-housing ungakhangela kobulawayo amanye amadorobho kugcwelile kokuthiwa yimikhukhu abantu abazifakela nje amaplastic kuthele sebehlala ngaphansi kwabo. Kodwa ungakhangela lapha kobulawayo indawo ezinjalo asilazo ezingathika kuleso sibanga. Ngaba khona yibo kubile okuthathu lapha kodwa idorobho lethu ungalinanzela kuyidorobho elihlelekileyo. Ukhangele i-road network yethu ezemigwaqo lezi. Yebo kambe siyavuma ukuthi ngenxa ye-economy layo vele efileyo kulezi nsuku aphodo liyathola lapha laphaya. Kodwa imigwaqo yethu izanyiwe imigwaqo ule nga uhamba kiyo yebo khala ngamaphodo kodwa kunganena. Siyavuma ukuthi for sure lathi asikabi sezulwini sisemhlabeni. Kune-offer lesikwenze kuyimprove. Kodwa-ke nxa usuthatha iBulawayo uyiqhathanisa lamanye amadorobho eZimbabwe uyiqhathanisa lamanye amadorobho e-Africa iBulawayo ingeyinye yamadorobho aphakemeyo kakhulu. So ke leyo ripoti ngibona ungathi ashiyo ripoti eqondileyo.
Uluhlu lwabantu abafuna izindlu lungani luphezulu kakhulu ungathini wena lo?
Well, lelo liqinisa ukuthi ngiyakwazi uluhlu lwe-waiting list. Ngikhumbula kuqala iripoti esasiyithola from council yayithi ba-above more than 100,000 abantu abalindeleyo. Kodwa-ke ungakhompare ama-status lawa namanye amadorobho zabona ukuthi ezindawo kuba nzima. Njalo uhlupho esilalo kakhulu ngifuna ukuthi lokho ngiku-emphasize ukuthi iBulawayo singayikhangeli kungathi yinto ezimele yodwa. Kodwa ngasikhayela iBulawayo ke sikhayeleni iZimbabwe. iBulawayo ikusimo esiyiso sona ngenxa yokuthi iZimbabwe yililizwe elifileyo. Ikonomi yakhona efileyo. So kusenza ukuthi iBulawayo nayo izimele yodwa njengedorobho. Yehlile ukuthi yenze yayikwenza. Kodwa kuqala laphana emuva ungananzelela i-economy yethu isa-right, ezomnotho zisaqondakala zisa-right. iBulawayo waiting list yayi-under control. Lalibulawayo kwakuyilelo kuthi idorobho lalisakha izindlu linike umuntu amakhiya ayengena nje afika zihlalele. Kodwa khathesi ngenxa ye-waiting list inkulu uhlupho yukuthi sihlutshwa yi-ikonomi yelizwe leyi esingathina yindaba kahulumente ongabambanga kuhle i-ikonomi. So ngokunjalo asoethina sibili iBulawayo yiyele kuqala. Singathina uhulumende ngenza iBulawayo yehle ukuthika isiya phambili.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi unobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kolunye udaba olufanayo inkampani ebithatha izikwelede zikamanisipala weHarare isisusiwe ngemva kokwetheswa icala lokungasebenzi kahle loZulu. Sixoxele ukansela wedolobho leHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele kuyini okwabangela ukuthi bamise umsebenzi inkampani le ethiwa Wellcash.
Right, amakhonkele ayanda asuka ebantwini ngendawo ye-Wellcash le inkampani akade ingelela ukuthi ithathe izimali ebantwini. Abantu bathi bona ukubamba ebayenza khona kakulunganga ngoba kabanakuzwisisana phakathi kwayo labantu njengalokhu okufuze kube khona phakathi kwekansili labantu njengoba kuvele kufuze kube lokuzwisisana ekusebenzeleni lokubhadalana izimali. Plus futhi bakhanya bethandabuza ukuthi imali ebanjwa yi-Wellcash igcina isiningi kule mali leyo afuze babe beyibhadala kukhansile ngoba layo i-Wellcash izasala le mali layo eyifunayo kuleyo mali.
Manje sekuzahamba njani kathesa?
okukhona kukathesi ukuthi njengekhansili sifuze sihlale phansi sibonisane ukuthi sikuvalisene ukuthi kulungisiswe, ngoba ukuhamba kwikhansili ukuthi ayisiyonto efuze engayenziwa ngumuntu ongedwa ukuthi athi mayime nokuthi ngakuhambelele phambili. Kufuze kusuke njengesibotho esiphuma ku-City Council ngokwayo from full council.
Yona iningi okunganani imali esebantwini engabhadalwa izakhamizi?
Ukuthiyana kukhona nakho kusiya lo muntu ukuthi wacina nini ukubhadala, noma ukuthi indlela akade isebenzisa ukuthi abhadale lezi mali zekhansi lika. Abanye balama-9,000, abanye balama-3,000, maximum ayizifil ebantwini sometimes it can go as far as 15,000.
Hello ke ngumnumzana Thamsanqa Hadebe, ukansela wedolobho leHarare, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelo amshweshwe,
lamlela nampa bafubeni.
Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla sixoxa lo Senator weMathebeleland South uNkosikazi Sithembile Mlotshwa. MaMlotshwa, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Siyabona izulu liyachitheka lapha elizweni lonke jikelele, njalo selibangele umonakalo omkhulu. Abantu abaningi sebelahlekelwe imizi lempahla. Esigabeni sakho kumi njani?
Izulu likhanya ukuthi lonyaka liyavuza sibile dungamizi, kodwa ke siye sabela kakhulu esigabeni sakithi. Ngithe ngiyakhangela njengoba amabridge amadala anyikinywa ngamanzi, xa ukhangela emgwaqweni akithi ufula uhovi, ibridge lakhe lixexebukile sibili, litshengisa ukuthi beselinyikinyeka sibili, lilama-crack lapha lalaphana.
Kukhona yini okwenziwayo ukulungisisa leli bholoho?
Awukhanyi kungaba khona okwenziwayo, ngoba nxa lona ibridge lakhona livele liphansi, ibholoho liphansi lona lelikamoya unxa usiye ekhezi laphana aphansi okokuthi 37 years besikhangelela ukuthi nga ngenye into esibukayo ukuthi uhulumende wethu womuntu omnyama wakhangela amabridge la alokhu atshiwa nkomo yahlaba, walungisa alungela imume enjengeyona.
Emizini lapha kuminjani? Sibone echolocho ePlumtree abantu abaningi bekhukhulelwa imizi lizulu.
Amanzi avele azavulala abantu abaningi, ngoba kukhanya ukuthi kahle kahle uhulumende akalawo amalungiselelo amileyo njengakwamanye amazwe awokuthi nxa sokulezinto ezinje eziphokuba ngumvukela babe nezimali ezikhamba zisiyancedisa khonapho. Thina-ke babhalile abezinwa laba abakhangele ngezamanzi ukuthi abantu abasemaheche neChewondo kabathuthe baye endaweni eziphezulu, ngoba idamu le-Antelope seligcwele kakhulu kokuthi lingachitheka yinoma yinini. Kodwa into esimangalisayo ukuthi uhulumende akatsho ukuthi kabaye ngaphi labo bantu bakhona nxa besuka lapho, ukuthi abaqondise phela atshengise ukuthi ulungiselele ulale nto okuthiwa ibhajethi yokuthi labo bantu nxa besuka lapha balaphana. Umuntu ungaza kupho ukuthi suka uye endaweni ephezulu, umuntu ufuna ukusuka lento zakhe zonke, leenkukhu zakhe, leembuzi zakhe, leenkomo zakhe, labomangoye bakhe.
Alubana lithe ladubuka leli damu lingabangela umonakalo onganani?
Umonakalo omangalisayo, ngoba liyahamba umango omude leli damu nxa selisiyale amanzi akhona ezaye kuchatshane. Ngabangela ukuhlupheka kwemizi eminingi engedlula i-1,000 imizi, ngingabala abantu abaphakathi mbali imizi.
Abanye bathi iZANU-PF idlalisa imali ngedili likaMgabe leli kulokuthi uhulumende adinge imali ethuthukisa izigaba kulungisiswe konke okhala ngakho lo kunye uzulu akhala ngakho.
Ngiyabasekela abantu, ngoba nxa uthi uyakhangela ukuthi nxa kufika endabeni zokuthi kulungisisa izinto ezizanceda abantu abaningi, laba bantu abazihluphi kakhulu. But nxa kufika endabeni yokuthi balungisise nje udaba olulodwa olomuntu oyedwa, baba sikaba phatheke kakhulu abukhangela ukuthi imali abayidingileyo bayithola ngesikhatshana esifitshane nxa kuthiwa umdlalo lo uceda i-2 million inkalakatho yemali wona lowo mgwaqo wakhona owematobo lapho okuyiwa khona uvele yona umdala and ufisa ukuthi walungiswa leyo mali nganti ngayibi hamba entweni ezizanceda abantu abaningi njengoba koke sikhuluma ngazo ukuthi entweni ezamabridge lezentweni zemigwaqo eyinto ezanceda abantu abaningi ngoba nxa amanzi esegeleza lapha esegcwele imigwaqo kungalungiselelwanga kusuka kusele ukuthi abantu bagijime besiya ngathi kwakhona
akhona yini amazwi ongathanda ukuxwayisa ngawo izakhamizi ikakhulu ekuthini zingabochapha imfula nxa igcwele
engikunanzeleyo kakhulu ukuthi abantu abatsha abakwazi umfula ukuthi nxa ugcwele unjani nxa uthela kweinside abangaliboniyo babona ngani nxa ufanele uchaphe kufanele uwenze njani so zonke zezi zinto kulokuthi ngansuku zonke bekudlalwa kutshengiswa komdlalo kapresident ngayizinto ade ziba izixwayiso eziphuma kumathelevishin nakumaradio ukuthi ukuze umuntu ovele engajwayelanga ukubona abantu amanzi amaningi abekwazi ukuthi kufanele echaphe nxa kwenze njani kodwa-ke isixwayiso sami esikhulu ngesokuthi kungangcono ungayifika lapho yakhona ume nxa umfula ungenisa ungasondele eduzane kakhulu umele khatshana
bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mhlonitshwa siyabonga
siyabonga kakhulu baba
belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo senator weMatabeleland South unkosikazi Sithembile Mlotshwa yena ohlala esigabeni seMatobo district asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki eza
lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lesinye sezikhulumeli sebandla leZimbabwe People First umnumzana Methusele Moyo
umnumzana okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga mhlambe
ye ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo kwathe sebandleni ngemva kokuxotshwa kwezinye iziphathamandla
ye ibandla lethu eleZimbabwe People First liqhuba kuhle kakhulu lokhu saxotsha iziphathamandla lezi ezazwa ngumuntu wonke into sezithombuluka kuhle iba ngihamba kuhle ngikhuluma kanje umongameli uDr Mjurupa kohlelo lokuvakatshela amaprovinsi simkhombisa simtshengisa amalunga eprovinsi okuthiwa yi-audit yama-structures silungiselela kuya ku-congress ngomgqibelo uzabe bona amalunga ematinot esuka lapha e-midlands zevakatshele wonke amaprovinsi layo amabili akade sele uhlelo lihamba kuhle kakhulu kanti
yesizwa kuthiwa kungaba lo dubo lwebizo lebandla ngoba sizwa kuthiwa iziphathamandla ezixotshayo zithi hayi ibizo ziyahamba lalo
khona akuwamanje ngoba ibizo leli elithi Zimbabwe People First akula party esiyaziyo thina lathi sigoqelwa esihambe aku-congress ngoku-convention yafika yazibumba yazibiza ngalelo bizo libizo akade siziza ngalo nje ufana lo muntu ozibiza ngebizo engathatha i-birth certificate ngelakhe asilo lakhe ngelabo asilo labo ngelethu lathi asilo lethu so ke sikhale ukuthi singaku-congress sizake sibumbe iparty yethu yikho-ke lapho esizazinika khona ibizo ngokusemthethweni ngokufaneleyo singazibiza sithi siZimbabwe People First kumbe nxa abalandeli bebandla siku-congress ngakubona kufanele ukuthi kudingwe elinye igama sizalidinga kodwa okumqoka okusegcekeni ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuthi nxa ukhuluma ngeZimbabwe People First uthoni itho iparty ekhokhelwa ngumama uMjuru
lona udaba lokumanyana lamanye amabandla ikakhulu ele-MDCT luhamba njani okwakathesi
udaba lolu luhamba kakhulu kanti ngeZimbabwe People First umongameli uMjuru njengoba ngisitsho ngithi uhambe ebona amalunga eparty ezabelweni ngekumaprovinsi yinto afika asixoxise ngayo asixoxele ngayo uthi kuhamba kuhle sikhangelele ukuthi kuzaba lo presidential candidate eyodwa eyabimele amabandla wonke aphikisayo. Bengithi mina iZimbabwe People First ekhokhelwa umama uMjuru, le-MDCT lamanye nje amabandla aphikisana lezana. So ludaba oluse gudwini abantu balujabulela, kukhanya yiyo vele into adefiswa nguZulu kodwa beyiswela, kodwa ngo-2018 kukhanya izatholakala leyo nto.
Manje nxa sikhangela ukubana ukhetho soluseduze, lina lokhu lingakayenzi i-Congress, akusoze na kuliphazamisa ukuthi liyabase liphuzile?
Hayi, akusoze kusiphambanise. Ungananzelela, asibuyele emuva sikhali i-MDC ngo-99 yahamba yabunjwa kusele izinyanganyana. Sibuyele emuva njalo ukhayele ngokukhetha kuka-2008 sabona omakoni labodabengwa kusele amaviki amathathu bayenza ibandla labo baphuma le-10% yabo. So kukhona ibandla lethu singaza esithi litsha elilidala seliyizasikisa iminyaka emibili obe kusele kwenza i-Congress bekuphuza nje siphuziswa yikhonokho sikutshoyo bonabo abantu esesibakhiphile. Lapho siyakubona futhi ukuthi singajaha senze i-Congress silungise into yethu, silungise induku masinya isitha esiyizano singasingenela sisichithe. Koke lapho sihamba sikhangele i-watch sibona-ke ngo-2018 i-Congress yethu iseduze, akusasalanga ngathi mina akusasala nginyanga ezimbili sizabe silomnyaka ogcweleyo phakathi kwe-Congress yethu lama-elections. Umnyaka isikhathi eside kakhulu ekukhampeneni.
Hhayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga abalaleli, siyalivalelisa, siyalithembisa ibandla lenu leZimbabwe People First elikhokhelwa umama uMjuru likhona. Sizahlangana ephethweni ngo-2018. Siyabonga.
Hhayi, lathi sibongile. Lo-ke bekungumnumzana Methuseli Moyo, omunye wezikhulumi zebandla leZimbabwe People First, ebesixoxa la kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Ale balaleli, iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington, lisibamba kumakakasi aku-909 medium wave, la ku-shortwave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Lanxa sesiguqule umdumo kulokhu kuluhlelo oluphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sihle satshaya ngonyawo olutsha ngokuxoxa lonkosazana Coletta Shoko obona ngokwethula kwemibiko kubandla leZANU-PF kugatsha lwabasakhulayo kobulawayo. Sicubungula ukuthakazelelwa kwelanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe. Siyakwamukela kuhlelo nkosazana Shoko.
Ngiyabonga. Angithanda ukuthi amhlophe ubaba wethu uPresident R.H. Mugabe ngokufana 93 years, ngokuthi uNkulunkulu angigcine futhi kube nini.
Kodwa liyananzelela yini njengabatsha ukuthi kulabanye abathi lokhu yikudlaliswa kwemali, ngabe incedisa abahluphekayo ngendlela ezitshiyeneyo?
Yikuthi into vele nxa ungekho phakathi kwayo awusoze uyishisise. Xa sisenza i-birthday ka-president akula mali esiyithathayo kumbe sithi esikhwameni sikahulumente ukuthi kungathiwa imali lenga igcina abahluphekayo. Ilama-pledges, labantu abapledgana, lama-donations, lama-fundraising esiwayenzayo, yikho lapho esithola khona imali yokubana siyenzele u-president wethu i-birthday.
Umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe layo useqalisile ukubhodabhoda elizweni, ungathi kukhona elikufundayo kuye yini njengabantwana abangamantombazana?
Yebo, lapho kulebaba khona kuyebe kulomama khona, siyamsekela umama 100% ngendlela esisekela ngayo ubaba, ngoba kulezinye izinto esizifundiswa ngumama esingeke sasifundiswa ngubaba. Laku-politics kunjalo, ukubana kunezinto esizifundayo eziningi eziphuma kumama esizifundiswa ngumama uGrace Mkhala.
Abanye njalo bathi kodwa ulimi lwakhe kwesinye isikhathi kalwakhi, uyabe ngani uyethuka abanye kube le ngxabano. Ungathi liyathakazelela indlela akhuluma ngayo ebantwini?
Yebo, thina njengeZANU-PF thina akukhulumayo thina sikubona kukuhle kakhulu, asikaze sikubone ukuthi abantu vele asiphili sonke, asithi sonke sijabule iZANU-PF, but thina esikuZANU-PF akula nto esiyisongayo. Njalo umuntu ukuthi nga ikhuluma iqiniso le right ikhulu iqiniso kalikhulunywe ayisikho ukuthi uyabe khuluma ulimi olungayisile akukhulumayo konke ku 100% correct
njengabatsha liyaluzwisisa udaba lwegogo round ukuthi abantu bathi hayi ngabe umkhosi lo awubanga khona ematop
mina kulokhu ngingathi thina ngombono wethu lo umbono wamazani PF abantu ba very happy ukuthi ibirthday le yenzelwe eMathebeleni South. Even abantu bakhona ngale eMathebeleni South, abantu bayakujabulela kakhulu lokho okwenzakalayo. Bene lokho kunye izindaba eziyabe zisalwa ngabantu bamaphephandaba, lama opposition, akusoze kusolakale vele osolayo lokhulumayo. But thina njengeZanu PF, sithi uright uqondile kakhulu ukuthi ibirthday kapresident iwele eMathebeleni South.
UMongameli Mgabe ulabantu abanye abamchothoza abathi iminyaka yakhe leyi, i-93, simningi kakhulu. Ngabe uyahlala phansi achiye lo munye.
Thina njengabatsha thina sithi upresident wethu sinisekela singemva kwakhe 100%. As long esasekhona akula okunye lapho esingaqhakela khona ukuthi singathi upresident wethu aphumule. Thina nguye esimfunayo. Ubukhokheli bakhe obuphakemeyo yibo sikufunayo. Imfundiso ephuma kuye yiyo esiyifunayo. Njalo emolini silabogogo bethu labokhulu bethu asikaze sibaxoshe ukuthi mokhulu ndingamane ehlala kwamathelwane semkhulile endlini lapha kuhlala abantwana thina upresident wethu 93 years udinga unkulunkulu unkulunkulu une-reason why emgcinini that's why lokho ekhona lapha khona lakathesi
um sibonge kakhulu ukuxoxa lawe kuhlelo
hhayi ngiyabonga kakhulu
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Coletta Shoko obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZanu PF kugatsha lwabatsha kobulawayo. Sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga ke Sithandekile. Kesithathe ikhefu silalele ingoma yabanqobi ingoma esichayela ke bonke abavela eZimbabwe abase South Africa
masibalekela kumnyama sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uhlangabeza ngenduku besithatha besifake lindlela Itabombe ngabe siwenzeni na South Africa uhlangabeza ngenduku Lesithatha besifake lindela Itabombe ngabe siwenzeni na
Wesiwenzeni nambeki siwenzeni ngqakula
siwenzeni nambeki siwenzeni ngqakula South Africa uhlangabeza ngenduku Lesithatha besifake lindela Itabombe ngabe siwenzeni na
Asonanga muntu asibulalanga muntu
South Africa uhlangabeza ngenduku Lesithatha besifake lindela Itabombe ngabe siwenzeni na
Asonanga muntu asibulalanga muntu
South Africa uhlangabeza ngenduku Besithatha besifake lindlela Itabombe ngabe siwenzeni na
Wosibalekela indlala sibalekela nochuku
sibalekela indlala sibalekela nochuku South Africa uhlangabeza ngenduku Besithatha besifake lindlela Itabombe ngabe siwenzeni na
Wosibalekela indlala sibalekela nochuku
South Africa uhlangabeza ngenduku Besithatha besifake lindlela Itabombe ngabe siwenzeni na
Hey molo ma Africa ngiyoke ngibone mina
South Africa uhlangabeza ngenduku Besithatha besifake lindlela Tabombeni ngabe sikwenzeni
ngabe siyenzeni mphathintambo singoma emnandikeleyo isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje igama lami ngu Chris Gande sidibane njalo ngeviki ezayo lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.